Ngemva kokuba eleBotswana libeke ukuthi selithole leli dayimana, uMongameli Masisi uthe ilizwe lakhe liyaziqhenya ukuthi imali evela kwezemvelo isetshenziswa ukuthuthukisa impilo kaZulu. Idayimani elisanda kutholakala kwele Botswana lesindo samakarati aphosa bezinkulungwane ezimbili lengxenye, i-2,492 carats, lingelesibili ngesisindo umhlaba wonke jikelele ngemva kwelenjiwa emgodini weKimberley wele South Africa ngomnyaka ka-1905. Umnotho weBotswana ugxile kakhulu kumadayimani, ilizwe leli lingelesibili ngemva kwele Russia kubhizimusi yokwemba amatshe aligugula umhlaba wonke jikelele. Ngenxa yamadayimani, eleBotswana lasuka kuba ngelinye lamazwe amahlanu ampofu umhlaba wonke jikelele ngomnyaka 1966, lakhuphuka laba lilizwe elinothileyo uma liqathaniswa lamanye asathuthuka kwele Afrika. Indlela eleBotswana eliqhuba ngayo uhlelo lokuhlela imali evela kusikhwama semvelo isibone ingcwethi kwezomnotho kanye lezombusazwe ziwuqathanisa lokusetshenziswa kwemali evela kumadayimani eZimbabwe. EleZimbabwe lingelesikhombisa emazweni ayemba amadayimani umhlaba wonke jikelele, kodwa abafana lomnumzana efidlela Ncube yena ocubungula ezombusazwe bathi kuningi elingakufunda kwele Botswana.
Engakufunda kakhulu yikuthi akufanelanga kube le-corruption, akufanelanga kube lokweba, akufanelanga ezemvelo zisetshenziswe ukuthuthukisa abalutshwane abasezihlalweni abaningi basale besebuyangene. Ngakho-ke iZimbabwe nxa ingalandela khona lokho okwenziwe yiBotswana, lamanye amazwe omhlaba asebenzise ezemvelo ngendlela efaneleyo, sizathuthuka njengelizwe. Kuyadingeka kwenziwe masinyane, ngokuba okwamanje ezemvelo ezembiwayo zisetshenziswa ngabalutshwane ukuba badle bona labantu ababo.
Ocubungula ngezomnotho ekwele South Africa uSkhica Mfundo Calls Ndlovu uthi eleBotswana lilenhlelo esicacileyo ezokusetshenziswa kwezemvelo.
IBotswana yilizwe mpela elikhaliphileyo. Sibona laphana engathi mina i-value chain, i-skills transfer, i-expertise, i-value preservation, konke lokhu sokuseBotswana njengamanje.
Umnumzana Ndlovu uqhubeke sithi indlela leBotswana liphatha ngayo udaba lokuthi kususwe isigodlo sokuhluza amadayimani e-Antwerp kwele-Belgium sifakwe kweleBotswana yisibonelo sokuthi ilizwe lelizimisele kangakanani ukuthuthukisa umnotho.
Ngaleyo ndlela ke yes, siyavuma ukuthi amazwe kuningi abangakufunda from kwelaseBotswana mayelana ngendaba yokumaneja amadayimana lokunye nje okuhambelana nezomnotho, ngoba ilizwe leBotswana siyalazi ukuthi yilo eligijima phambili ma kukhulunywa ngezomnotho. Yilo nje elilalokho abathi i-GDP per capita ephezulu kakhulu.
EleBotswana likhangelele ukuthengisa idayimani elisanda kulithola ngemali ephakathi kwezigidi ezingama-40 kusiya kwizigidi eziyinkulungwane $40 million kusiya ku-$100 million. Imali evela kumadayimani yiyo iphethe umnotho weBotswana, njalo isebenza ukuthuthukisa okufana lenhlelo zempilakahle, ukwakha imigwaqo, imfundo yamahhala yesikolo sikahulumente kanye lokubona ukuthi uZulu ulamanzi ahlanzekileyo kanye lamaketsi. Noma nje eleZimbabwe lililizwe lesikhombisa kuluhlu lwamazwe ayemba amadayimani umhlaba wonke jikelele, kulokukhonona ukuthi kulutshwane kutholakala ekuthengiseni amatshe la okuthuthukisa impilo kaZulu. Wayengumongameli omunye umnumzana Robert Mugabe wake wethusa abaningi esithi izigidi lezigidi zemali efika i-$15 billion yayivela ekuthengiseni amadayimani ayenjiwa emarange yanyamalala esikhwameni sikahulumente. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.